sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla 6 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo omnyaka ozayo.
Angikhoni bona uthamisa kasima bekahamba neshaba manje zibaba umnyakaneke wakho wabenahamba neshaba kodwa ezixokoze zina leziyane zikhona yizo emele sizikhuze.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokheli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka bengishise ungakanani umoya ungakanani nezifuna kwazo.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi ukudumala komkhathi lobunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anintisa, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yokusekela. Nxa izakhamizi zemahlobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Iveki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Iveki yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizwa ukuthi abantu bebekuletafula lapho abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Iveki bekumele ukuthi ethe on that one, bekumele ethe njalo ku-political violence eyasemahlobo naseyinsizwa.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleni okuyinto kwe-violence yokomkhuhlane obana sisomteni ndaweni esibambeni. Mina nginde so akuna bufakazi bokukhulela awusuze wafa wabuthola ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasuma aliyona right is no violence but asikela abantu amanoshi abantu yobe inhliziyo yasiyisiya abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlupheka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasengigenini but kuze siba lathi thina iziqoqode omahlafuna ishinga amashepi ke neyikhani ababeye bethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe uyongena ngokuchamisa kumbe ngubaba upresident uyidi Mnangagwa. Angikhoni bona uchamisa kasima bekahamba neshaya abantu and manje zibaba uMnangagwa neke wakho wabenahamba neshaya abantu kodwa eziqoqode zina leziyane zikhona yizo emele sizikhuze, yizo emele sizivezi egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani nje. Kuzabotshwa mina ubuye wena wazonjaya. Kumele kusikele something kungayakulwa udlodlo lodlomo. uzodle sazi ukuthi ungwezane ozabotshwa nguzodlo kodwa uzomo kunguye obuye wazotsha uzodlo. Kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilungise. Njalo ke sengisithi kuZulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo. Khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu, abantu yibo who are to blame. Nxa izane itshaya abantu ayingalitholi ivoti. Yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into leyo ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami, ungumzawami, ungubabazana.
Umnumzana Freedom Murethu okubanjwa nezanu p f uthi abatsha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Atshontelwe then sikambele umuntu amanga ngodlule khona ngalo kumbe uwazi ukuthi umuntu ozohamba ngedirection yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali sibili ukuthi kuyakwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe. But let's investigate kubone futhi abantu abathaya abantu bangobani siye kotho. Abantu sigcone izanu p f sibhoke kube okwenzakaleyo izanu p f. Abanye phakathi kwamaphathi awo balama-divisions ngithini zaa-parties and baye ukuthi bengaqedelana kumbe bengathayana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi abantu bena trying to settle their scores within the political parties, then they start blaming us. See, now we're not a violent party, and I don't think they're going to be part of the violence. See, I have to talk about it on down. We have to say, Peter, 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 ngizakhulumela especially amayouth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties. Let's not be used in violent activities. Singontanga, the future of this country is in our hands. Singasetshenziswa ukuthi sitshane betshaya abanye kusasa yitesha besikhangelene futhi kusasa yitesha besikhangele asezikwantaletana amasawuti ngecesana impuku sirekodwa emalokishini amayouth engasetshenziswa ku-violence ngama-political parties abo izanu p f safundiswa ukuthi hayi no singayenzi i-violence. Ngiyabonga kakhulu.
Sasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umiso kancane namhla ukuhanjiswa emkatini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi, ukudumala komkati lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-NG-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-internet.
iZimsat isatellite encane izingane nje ngalinganisa lebhonzi ndikhathuna hayi ukusinda kwaya mbonzi kuyaziya 10 kilograms mandilinganisa kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamafuthi bayisiyaqonde esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze iprogram ihlanganisa i-Uganda leZimbabwe leJapan ibhofu lakhona lekuyisatellite idizayinwe ngama-engineers khona leJapan after iZimbabwe zifomuye kuthiwa iZimbabwe satellite agency ithiwe kakhulu umsebenzi wayi-satellite le bekuyafunda bekukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka nokuthise okungakanani umoya okungakanani nezulu funa kwazi kube kuthatha imifanekiso eqacayo ngokuphezulu khona le ayifanani nala ama-satellite abogugu wonke yayo zamtelisa yona le ilise le uku-collecte i-information eZimbabwe i-vegetation ihlasa emagama phela njani i-vegetation kuyanceda lokhu ekutheni kwakhona le-information nxa i-collectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ibe ephepheni imediayo njengoba nizazi ukuthi kulento ethiwa i-global warming.
Ye, kodwa singathi kunceda ubani khonokho Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers asonke kuyanokuthi nxa uhlanele nantesaza ilingisi izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information njalo ekhorrekthiweyo nayiyasetshenziswa ngoba njengoba ngithile i-programu e-NASA i-involved ukuthi be-empower amazwe la-developers anjeabo Zimbabwe ugandela manje ukuthi izela lizwe ibe lesethelati yayo nekhorrekthi information yayo ngendlela zayo ize ngecapacity. Mina ke isethuyazi imhlobo naloo iwebsayithi eyibizwa ngu-Elon Musk utele kwi-intanethi i-mission technology kuwona le mhlaba.
Singathi akuduli yini kume njani khona umbane obhatalela khonoko?
Abayibhatalelayo i-technology naturally kuyabahamba imali angambona ukuthiya 700,000 kodwa kasalisenzi i-consortium yakhona kuthiwa i-BED i-IRD owakhe njani lenjalo i-Japan abanginya ke lapha abahambile mbelani hambe i-Japan ithina khona ngayo yaya akulontshela ezimbabwe ngapho bona ukuthi vele i-intitate ezingakana lentshela khona leyo nasa so intitate lapha weye i-component ehambe ukuthiyatraina ahambe ngamantshekhi afunde yalokhu yalokhu kodwa asesesizakiye yaziwa ngabantu ngendlela ekuthiyazwa nceda i-ZBC ifuna amabhora lamanje into i-global warming umakhiwa intitate ne-global warming ukuthi indawo lezi amaforest yaphela yaphethelezi yakhwela lapha yemazane kuye-protein mining and other things into ezicontaina i-nature it's more of the nature thing but obviously the other thing
singathi ke i-data inale iyahluzwa mbani i-data inale etholwa yi-satellite le
khathesi currently i-organization abayibumbayo i-agency eyi-star iseyinvete Zimbabwe so mentanta osebenzisela i-gonke climate aki-meteorological office ngabantu abangayisebenzisi alona bamathwa 81 and 50 abela nxa uzaba esikeqinzeni zaba la mani athi kuyinenzi ukuthi ngiyanje Zimbabwe ekanokokuwona i-81 and 50 kodwa abamele bekusizeni
umnumzana Robert Ndlovu yingcwethi kwezobulembu be-intanethi besixoxa laye ekubulawayo. Sohambeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedale le-House of Representatives kanye ne-Senate kukhetho lolu. Imizamtshina ye-Precision Air ebithwele abantu isuka e-Dar es Salaam isiya ebukoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Sokwisikhathi sezamasiko
njenganamasiko wesenzi
wezamasiko namhla sixoxa lomnumzana Qhelokuhle Gumede othi watshaywa likhosikazi lakhe. Xoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Mbonisi Mtungwa ingcwethi kwezamasiko kulo phenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda emathebeleni nesouth. Ugumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lokhu ejikelele.
Ye Gumede kunjani foyi?
Ngiyaphila baba.
Sizokuthi amakhosikazi enu alithwa senzima lapho.
Hayi ayahlupha baba.
Kuthiwani tshela mina Gumede?
Hayi abapheki abasazi ayeneli sesizenzela nje.
Indaba?
Angazi mina ngise-South Africa babudu.
Ye.
Angazi ukuthi uhamba kanjani hey bayahlupha manje.
Mina basalibhekela benzinto njalo balethise.
Sesiphila ngama-take away.
Nkosi yami.
Hey angazi kakulungisa kanjani manje.
Lokutshaywa lapha baligijimisa ezindlini.
Bazigijimisa.
Kabe kutheni Gumede?
Angazi or bazongabangani angazi.
Wena sebakutshaya kangaki Gumede?
Hayi mina bangishaya kayikwani.
Ah, wabaleka Gumede?
Hayi ngihamba emaphoyiseni. Ah, bafika basisalisa nje erumini bathi hayi kulungisa indaba yethu.
So.
Kusafani nakudala thina masikhula sasibheka obaba bekhula kusafani manje. Ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuxakiwe, kuvaliwe emganwini manje hayi. Kusafani bahlala bekhathele.
Eyi Gumede kuzima lokho sitshela khona.
Hayi kuzima babudo.
Babe kutshaya ngani?
Bathini into yegezelo yebona igambo leyegezelo.
Ye.
Uthi wayifuna ukugezela ifaya eplakini. Ya yona ke le.
Nkosi yami awulimalanga?
Hayi kancane. Ahluzuleka kancane emuva lapha eXhosa.
mapolisa athini
hayi bathi silungise indaba yethu sasana phansi sayilungisa mara kodwa these days ngathi kungcono man
wawenzeni kumede uzo ukarajo kanga
ayikho ukuza babuduke la kube sitakile
eh
eh noma sitakile ngoku imali emsulu
wawumana usithini kumede
hayi kube sitakile sengumana sikhuluma ngento ezinjokhona
oh usithe ngingawakhuluma ngamanye amankazana
hayi
awuzange ukhulume po ngamanye amankazana akho
hayi tingangizizwa wayivuke nje ningithena mina ngisakhumbula
ye madoda
angisaphuzi kakhulu hayi uthala nabo besixabanisa
kuyini okwakwenza ukuthi ungambiseli
singaboni ukuthi izomlimaza yazi ukuthi ulala le ndoda alifani nolomfazi uyagcina ukudobha something umthithe endani erongo ubulala umntana abantu
ye so manje nxa sikhuluma kathesi singathi uthando soluvuta kathesi okungcono
hayi sokuright manje doba ngisakhali naye ukhona nje uhleli la
kungaphi phela uMrs. Gumede?
Ah, seleli.
Hayi umbingelele kakhulu. So le ngiqhela kuhle Gumede, Gumede uyakhala lapho uthi yena bam Charles Bagela. So Ntunga, amafutshane. Wathi ngakwesine ngokwehlela uGumede.
Eish, hayi kuzima mm. Uchithi bazwe amanye amadoda phandle. But ngiyacaca ukuthi kwesinye isikhathi abafazi especially mina yabona ngise South Africa. Yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or uyindoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani abasingi bazokutshela izinto ezirongo ezizagcina zikuxabanisa most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa so ngangikhuluma lomunye umuntu ngixoxa ngisithi there are very few abantu othi usuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because uma efika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokho athathe ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele so and la South Africa kunale nto yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamapolisa ezi more than 10
hake wona mhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki
ezayolumzule
lapha uGumede uyakhala okunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesikristu ngenxa yokungathoba uGumede inhliziyo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lwethu lokuvuselela umoya sithathele khona phayana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezinaga 14 verse lika 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungile sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina abazali abaningi siyakhuthazana ukubana kasibakhulekeleni abantabethu uNkulunkulu uzayizwa emkhuleko wethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigwemana lowo namhlanje ngifuna ukuthi ke siphose ibilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kanti bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa ethiyajiyeleyo xa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova We umuntu le esasinikhila la engxasa sanika la leso sikhundla. Namhlanje usokutheni usephenduke wabangenye into. Bakhona abantu abanjalo ngikhuluma kubo namhlanje kangicicwizi. Nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukukhathayela ukuthi isikhundla bani. Ingqekuyisikhundla leso olaswa emphakathini. Kwemana lo bubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana le mikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle. Kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo, uqhubeka lo bubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawe. Yikho phela sibona abanye abantu ngitshwe lalapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeli ngoba ayalumela. Amabizo abo ayababa emlonyeni. Sengisitsho labakhulu abakhulu othiwa yibo abakhulu elizweni. Abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungabe kukhulunywa ibizo lomthakathi. Ngobana ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu. Ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe. Abantu yikho amaNdebele esithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto. Labo ababi kasibasweli ezigabeni, kasibasweli ezinkonzweni, kasibasweli kukhansili, kasibasweli emafekthari, kasibasweli ingabe kungabi sengitsho lakulo ilizwe ngokwalo. Kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imiphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kasoze abenze futhi kasoze abenze lokuhle, kodwa ilizwi libese lisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga. Lina eliphethe abantu sukani ebubini, siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo. Asikhulekele Thixo ingcwele, busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo. Bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ubana inhliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinwa lakusasa. Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumela yemidlalo yeCasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manica Diamonds 0 Ngezi Platinum 0. Triangle United 1 FC Platinum 1. Highlanders FC 1 ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Stimbare 0. Some beauty defines the nature of the person.
Ngumculi ophuma kobulawayo ngilibingelela ngilincusa ngilixhasa ngisithi kini ngililethele i-album lami elisha engilikhiphe ngo-2020-2022. Ngiyajabula kakhulu kulaba asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu. Ngisuka kobulawayo ngingumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts elihamba ukuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa hayi kube bodwa engisebenzela abo ngisebenzela abantu abaningi amaqumba amanye njengeinsinyizi bona ababest Austria ngisebenzela bo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art ngoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayo ikhona ku-YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambe ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola and lizothola lonke i-albhamu likhona apho mina ngarelease ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022 so ngithemba lizalijabulela ngoba i-music yami isihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khonale sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today sixoxa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe ngizoperforma khona kobulawayo ngiperforme la Victoria Falls so amadates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi ngamadates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba kuFacebook ngumamozi ngihamba kuTwitter ngumamozi officially ngihamba kuInstagram ngumamozi - officially so liyangithola ke lapho abafuna ukungithola ke ku-email ngikhona i-email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami kuWhatsApp inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp +42077850758
Mozi lo usasibilezi wayo nango ke uthi limsekele phela uRobin Mlauzi omanje ukhona ngale ke eAustria singagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo abakumandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokheli yamabandla amapholisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somhlabathi ukukudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli LED studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje wolivalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.